bona njengebandla le-MDC ekhokhelwa ngobaba u-Advocate Nelson Tlamisa, namhlanje simadolo nzima njalo lo mlomo nje ukuthi siwuvule ukuthi umonakalo lo lapho esesithathelwe khona inkosazana kababa uTsvangirai akusukuzatshwala sivela enkosini kayise. Ha, le yothwa yisindaba phendula.
Besike sezwa ensukwini ezedluleyo esesibhedlela ukubana hayi usesibangcono kakhulu. Sisuke saguquka nini isimo sakhe ngokuzwa kwenu?
Okwakhathesi lathi besivele sitshelwe ngumdeni ukuthi hayi sokulobubelo usephumile engozini ukuthi angabe impilweni yakhe ngaphakathi yonakeli. Basazisa ukuthi amadokotela bebethe hayi empilweni ngaphakathi kurayi. So esesingakwaziyo ukuthi kusuke kwenzakalani ukuthi aze asithiye, yikho singekakuzwa. Ngethemba ukuthi umndeni uzasazisa azisele ezulu ukuthi inkozi yakhe le enqola yomlilo isoleni ize imthathe kabuhlungu.
Unina laye uSusan kanje wahamba ngendlela efanayo?
Umama uSusan Tsvangirai laye wahamba ngendlela efanayo, waphelela enqoleni yomlilo esenze i-accident. Umntwana laye sehambe ngendlela enjalo. Umhlaba kawunonishu.
Njengelunga ledalele parliamente njalo njengomuntu obengumkhokheli kugatsha lwenu lwabomama, ubengumuntu ebelisebenza laye njani?
Ubengekawuqalisi lo msebenzi wakhona. So njalo ngakhangela kuthesi siyakukhethwa kukhongresi, ukhethwe engikho. So ubengumsebenzi omutsha kuye, akade nina uqalise uma esesizwa ngcono. Nanku-ke sokwehluli ukuthi awenze lowo msebenzi, besingekaboni ubuyithi bakhe obokuthi abambe umsebenzi kanobhala jikelele wabomama. Njalo njengebandla silahlekile kakhulu ngokutshona kukamama uMbali.
Abantu besigaba seGlenview akade esimela, ungafikisa liphi ilizwi kubo?
Balandeli baka mhlonitsha uMbali bakithi asilamagama esingalitshela wona angaliduduzi njengebandla simadolo nzima ukuthi sivele siyibeka siyithini lendaba.